Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga u Blessing Zulu obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulu kandaba ulamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 14 Mbimbitho 2024 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Umthwento uhlaba usanile. Yikho ngisithi kuhle kakhulu ukuthi abantwana bafundiswe ngezamacansi basasebancane. Sinayekela ukubafundisa vele bazakwenza. Yikho ngisithi asibafundiseni bebekwazi ingozi abahlangana lazo nemikhuhlane ekhona.
Ihofisi ebona ngenhlelo zokuphathisa abalambayo enhlanganisweni yamazwe omhlaba e-United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs ithi inkomo sezicakile kakhulu eMatepeleland North le South njalo eziningi zazo zilakho ukubulawa indlala lonyaka.
Abaningi sebeqalisile ukuthenga ifidi yenkomo, abanye sebeqalisile ukufida. Kukanti nje inkomo, most of them, they are in poor to fair condition. And nxa inkomo kuthiwa iku-fair condition ngo-March, kusiyafika uJuni, nxa ungasazange wayinika i-supplementary feeding yabe sicakile.
Imizamo yokumisa uhlelo lokuzilibazisa kumakhalekhukhwini olwe-TikTok iyaqhubekela phambili kwele Melika kulandela ukuvumelana kwenziwe ngamalunga edalele The House izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Isigodlo someli welemelika eZimbabwe lamuhla sisungule uhlelo lokufundisa abantwana abaleminyaka yokuzalwa ephakathi kweyisitshiya galolunye lechumi lane 9 to 14 years ngokuphathelane legciwane lengculaza ele-HIV. Lolu hlelo luphansi kwesihloko esithi Determined, Resilient, Empowered, AIDS-Free, Mentored and Safe Women, kumbe DREAMS. Utopias Mudzingwa usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Uhlelo lweDreams lubikwa luzabe lungokupha imfundiso ebantwaneni laba ephathelane lolwazi olujulileyo ngegcikwane lengculaza ngenhloso yokubahlomisa bengakawelwa ngumonakalo kusetshenziswa inkundla zokuxhumana ezebulenjini. Ekhuluma isigodlweni someli weMelika eHarare, unkosikazi Elaine French, omela ilizwe leMelika kuleli, uthe uhlelo lolu luzanceda ukuvimba ukumemetheka lokuthelelwana lula igcikwane leli ebantwaneni laba ikakhulu amankazana.
Let me acknowledge the strong collaboration between the United States and Zimbabwe.
Abantwana abangamankazana yibo abasengozini enkulu yokuthelwa HIV, yikho sikhuthaza ukuthi bethole imfundiso ejulileyo ukuze kungenzeki lokho. Singaqala ukubapha imfundiso besebancane, kusho ukuthi lapho bekhula bezenelisa ukuthatha inyathelo elifaneleyo ukuze bengaweli engozini. Yiyo injongo yemfundiso esungulwe namuhla.
Wengeze esithi elemelika alisoze lime ukusebenzelana lele Zimbabwe ekulwiseni igcikwane le-HIV.
Thina njengelizwe siyakwazi ukuthi igcikwane le-HIV liphazamisa impilo kaZulu. Yikho sibambile nelizwe leZimbabwe ukuthi silwise ukwanda kwaleli gcikwane.
Uhlelo lweDreams Digital Campaign lugoqela ukufundisa abantwana phezu kwegcikwane le-HIV kusetshenziswa indlela abazizwisisayo ezifana lamafilimu, amabhuku alemifanekiso kanye lasezinkundleni zebulenjini be-intanethi. Unkosikazi Medeline Ndlovu, omunye umzali waseHarare olabantwana abathathu, uthi luhle uhlelo lolu.
Umthwento uhlaba usanile. Yikho ngisithi kuhle kakhulu ukuthi abantwana bafundiswe ngezamacansi basasebancane. Sinayekela ukubafundisa vele bazakwenza. Yikho ngisithi asibafundiseni bebekwazi ingozi abahlangana lazo nemikhuhlane ekhona.
Kodwa omunye njalo umzali ongubaba ongathandanga ukubethwa igama uthi akavumelani lokufundiswa kwabantwana ngezocansi.
Yebo sebengenana lezi amacansi bancane, kodwa ukukhuluma lokubafundisa ngokucansi kubuya kwenze njengokuthi siyabakhuthaza.
UDokotela Mbongeni Ndlovu wakobulawayo uthi ngenxa yendlela abantwana abanamuhla abaziphatha ngayo, kuqakathekile ukuthi befundiswe ngezocansi kanye legcikwane le-HIV besesebancane.
Isizathu sokuthi siphatheke ngabantu abatsha sibafundisa ngegcikwane le-HIV yikuthi sebeqala ukuya emacansini masinya, yibo abaledlabuzane lokuya emacansini, and futhi ngesiko lethu abanelisi ukuthi bathathe family planning ngasikhulumi ngakho. Abatsha bona bayibo futhi abagcwele ebulenjini esithi ngesilungu i-internet bafunda izinto eziningi.
Uhlelo olwe-Dreams lolu lukhangelelwa ukusungulwa ezigabeni eziningi zelizwe lapho kuzafundiswa khona abantwana phezu kwegcikwane le-HIV lomkhuhlane we-AIDS. Kusukisela ngomnyaka ka-2004, ilizwe leMelika phansi kohlangothi lwalo lwehofisi kamongameli olwe-PEPFAR selincede iZimbabwe ngamadola akweleMelika aphose efike kumabhiliyoni amabili, 1.7 billion United States dollars, emsebenzini wokumelana lokulwisana le-HIV le-AIDS. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
The Voice of America.
Iofisi ebona ngenhlelo zokuphathisa abalambayo kumanyano United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, iOCHA, ithi inkomo sezicake kakhulu eMathebeleland North leMathebeleland South, njalo eziningi zazo zilakho kubulawa indlala lonyaka. Kumbiko ewethule kuthange, iOCHA ithi umumo mubi njalo kwezinye indawo zeMaswingo leMidlands lakho umubi kakhulu. Ihofisi le ixwayise ukuthi izifuyo eZimbabwe lasemazweni achiyeneyo asezansi yezwekazi le-Africa zizahlaselwa imikhuhlane efana le-anthrax ezaphehlwa yikuhamba-hamba kwazo kanye lenyamazana zasendle zidinga amadlelo lamanzi. Ngokunjalo ihofisi le ithi kumele kube lenhlelo zokuvikela imikhuhlane le ezokuphandela izifuyo amanzi okunatha kanye lokuphathisa abafuyi ngokudla. IOCHA ithi njalo abantu abahlaselwe indlala emazweni asezansi yezwekazi le-Africa agoqela yona iZimbabwe, Zambia, Malawi, DRC lamanye bayizigidi phose ezingamachumi amabili i-18 million. Untungamili Nkomo Studio 7 uxoxe lo mfuyi wenkomo eMathebeleland South, umnumzana Zenzele Ndebele.
Abantu abalezifuyo in general, inkomo zabo from last year they never recovered, and wakathesa abantu uMarch February konabheke abantu ababekhaleka ukuthi yakuleliningi inkomo ziyagain iweight eziminisayo lapho kusengwa khona, but akuzange kube njalo lonyaka ngoba izulu kalinanga. So abantu abaningi bathwele nzima bezama, abaningi sebeqalisile ukuthenga i-feed zenkomo, abanye sebeqalisile ukufida, ukanti nje inkomo most of them they are in poor to fair condition. And the line comes to fair condition in March, which is June. Now, as I'm going to supplement that feeding every time. So, also, and the Luta Bandavan in the Zame, Uting Sinkomo, and the Wong Mundum as a Ting Sinkomo, which would be in Ting, my income on ICCUA. So, here's a one of my fairly up in Como, a Mancomo as a Makuli, things of $150. So, already, Bukana Anima, which appeared about Bagan, as well as Fuyo. Either says Philly, who lives things about the old, about the age of the food.
Inhlelo zokulondoloza izifuyo eziqhutshwa yi-veterinary ezifana lokudibhisa inkomo lokuzihlaba ukuze zivikelwe emikhuhlaneni efana le-anthrax le ekhulunywa yi-United Nations zikhona yini inhlelo ezinjalo?
Well, I think bazama khona bezethingari kodwa ngibona ngani bashoda kakhulu usizo, isupport, imali. Ngoba sikhuluma nje abantu abaningi balahlekelwe izinkomo into lethiwa i-January disease le eyadibulala inkomo isizwa imkhaza. And anza lapho ngikhona mina angizange ngibone uhlelo lukahulumende lokuhlaba izifuyo ukuthi bevikele i-January disease le. So okwenzakalayo ke ngenxa yokuthi kunendlala, senzathatha mina ezami inkomo eziyi-5 ngezithiye ebhambathi. Ngithathe ezinye eziyi-10 ngezithiye esigodini, ngithathe ezinye eziyi-20 ngezithiye ekhevi. Yikho osekuzabangela ukuthi imikhuhlane imemetheke indawo yonke leyo. Ngoba ngiyakwazi ukuthatha inkomo zami ezinomkhuhlane ziba khona, ngifike endaweni lapho ezingenamkhuhlane khona or ungenamkhuhlane khona, ngifike ngibhale ngibathelele. So ngibona ngani kule weakness kakhulu umhlelo zikahulumende ezama-vetinary ukuthi befundise abantu bebe lama-resources akwanileyo ukuthi benze into ezitshiyeneyo. Ngokuhlupho lwakhona imali ovethi uyake ehamba ngenyawo, so uzahamba efike ngaphi. So ngibona ngathi yes, wonke umuntu uyakwazi kule drought, but it seems like there's no clear program on what abantu kumele bekwenze. So uthi umlimi uyazicabangela abona ngani angancediseka ngayo. So there's lack of information ukuthi kahle kahle kuyini abalimi abangakwenza ukupreventa ukuthi inkomo zabo zingafi ngendlala. Ama-alternative sources of ukudla ongabe kukhona, whether ngambi utshani kumbe kuyini. So ngibona ngani khonapho uhulumende usasebenzisa emningi amele uye.
Umnumzana Zenzele Ndebele ngumfuyi wenkomo eMathebeleland South, njalo eyintatheli zindaba eyasungula inkundla eyesite. Ubexoxa ecingweni lontungameli inkomo weStudio 7 ekwaBulawayo. Obe ngusoma bhizimusi olodumo njalo owalwa impi yenkululeko ekubandla leZaphu, uChemist David Siziba ubikwe lamuhla emathuneni eGlen Forest eHarare kulandela ukunikwa nguhulumende isicoco seqhawe lesizwe eseLiberation War Hero. USiziba owazalelwa esigabeni seInsiza njalo owayengumqondisi wenkampani yeCosmos Cellular esanda kusuka kwinkampani ye Post and Telecommunications iPTC wazakala kakhulu ngezokuba ngabanye abasungula okuphathelane labo makhale khukhwini. Wanceda kakhulu intatheli zindaba ukuzinika imali yokusungula inhlanganiso yazo, njalo ukusukela imidlalo yenguqu lokunye. Waphinda njalo waxabana lohulumende kulandela imbiko eyathi wayengaphathanga imali ngemfanelo yalabo ayethengiselana labo kwezamabhizimusi. Kodwa wayethakazelela ukunceda amabhizimusi acathulayo, waba ngabokuqala ukusungula inhlanganiso yabosomabhizimusi abathuthukayo i-Affirmative Action Group, i-AAG. Le inhlanganiso eyenza kwaba labo somabhizimusi abansundu abathuthuka kumabhizimusi bazimela njalo kuze kube lamhlanje bayaphumelela. Abanye bamkhumbula ngokuchaya imbodlela emthonjeni we-Oasis Hotel eHarare. Wayengaphuzi ukunathisa wonke umuntu ozezilibazisa kuleyo ndawo, okwakufikela abantu abaningi abadingele imisebenzi abayenze bebe ngobosomabhizimusi abaqondise labalandeli beqembu le-Highlanders kanye lababe ngelandawo yokuhlala bengafika esigodlweni selizwe. Sithi lala ngokuthula qhawe lamaqhawe. Kwezemelika, imizamo yokumisa uhlelo lokuzilibazisa kumakhale khukhwini olwe TikTok iyaqhubekela phambili kwelemelika kulandela ukuvumelana okwenziwe ngamalunga edalele The House izolo. Amalunga edaleleli bathi uhlelo lolu olwenkampani yakwele China ethiwa ByteDance lwetheswa icala lokusebenzisa lolu hlelo ukudinga imininingwane ezizalwane zakwelemelika. Linkampani iyakulandula lokhu. Nxa umthetho lo ungapasa kudalele the House, uyabe usulinde nje isandla sikamongameli Joe Biden. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazo welemelika umnumzana Difa wajabhi Bhango Dube.
Ushupho babugande ukuthi izinto esizibonayo kulamalanga noma izinto ze-technology noma izinto ezayiphi indlela ezijabulisa abantu noma ezenza impilo zabantu zibe lula sekungenela ipolitiki kuyo yonke into esukisenzakala. Ingakho kathesi ngenxa yokuthi siyazi ukuthi TikTok i-originator e-China, ingakho kathesi sesibona sokungenela ezopolitiki ukuthi i-TikTok sokufanele zivalwe.
Bakhona abathi bona ilizwe leMelika lingavala iTikTok liyabalitshengisa ubuhwaba obokuthi sebefuna ukuthathela elinye ilizwe inkampani. Ukubona njani wakhona?
Akusoze kumangalise lokho ngoba iMelika siyazi ukuthi lilizwe elithanda ukuthi kube yilo ingqungquthela, njalo libe yilo ilizwe elifika lezinto ezinhle kuqala kulawo wonke amanye amazwe. So kwaba isimanga kakhulu ukuthi babone into eya draw umhlaba wonke jikelele eTikTok kwaba into eyayisenziwa ngama Chinese okuyinto abangayithakazeleliyo ngisho kancane, ngoba njengoba sike sabona isiphathamandla seMelika sibuza omunye umphathi weTikTok imibuzo, kodwa imibuzo ebekade imibuza kade sembuza izinto zepolitiki engasambuzi izinto zokuthi iTikTok ihamba njani. Into esibona ukuthi akusoze kumangalise lokho iMelika into ababefisa ukuthi ngabe iyavala iTikTok ukwenzela ukuthi bona babe sebeklona bayenze into efanayo kube sekwenzakala ingathi bona yibo ngathi bayenze iTikTok noma bayenze into exhumanisa abantu engcono kakhulu emhlabeni wonke jikelele.
Kodwa nxa sikhangela ukubana eMelika lingavala iTikTok, ubona ungani umhlaba akhona yini amazwe azalandela lawo yenza okufana?
Amazwe angalandela esenza okufanayo ngamazwe alobudlelwano thize leMelika, kodwa ke angiboni ukuthi amanye amazwe ngobuningi, njengoba sibona ukuthi umhlaba nje, njengoba sikhuluma nje umhlaba udivided ezintweni eziningi, noma sikhangela phose impi zePalestine, impi zeRussia ziza divide umhlaba kwabe zinxa eziningi ezihlukeneyo. So labo ababedlelana leMelika yibo mhlawumbe sebengajayiva ithuni efanayo, mhlawumbe asithi ilizwe elifana leBrithani ililizwe mhlawumbe lalo elingalandela ibhani efana la yena leyo bayenze ngokufanayo. Kodwa ke akusoze kube ngumhlaba wonke ngoba abantu abaningi umhlaba wonke jikelele bayithakazelela, njalo ama-Chinese alobudlelwano obuhle kwamanye amazwe amaningi umhlaba wonke jikelele.
Alo ke ngumnumzana Difa wajabhi Bhango Dube olandela izombusazo welemelika ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwelebhilitane. Kule ndlala enkulu eZimbabwe ikakhulu eMathebeleland, lapho abantu asebekhala ngokuswela ukudla njalo lokuncipha kwamadlelo okwenza izifuyo zingasathengiseki ngemfanelo ngoba sesicakile. Abaphila ngokuthengisa imbuzi lenkomo bathi sebezuza amakhulu amabili amadola eMelika i-US $200 kuphela kulokuthi bethole amakhulu amane kusiya amakhulu amahlanu bengathengisa inkomo eyodwa. Lokhu kwenza ukuba behluleke ukunakekela imuli zabo. Iningi labo kalitholi ukudla okuholiswa nguhulumende okwathenjiswa ukuthi uzaphandela uzulu ukudla ngesikhathi sendlala, njalo uzalungisa amadamu okugcina amanzi kusenzelwa isikhathi kungani kahle izulu. Okwamanje lo uhlelo lwezambezi water project alukhanyi ukuba luyangaphi. Ukuze sizwe ukuba kungaphathwa njani udaba lwesimo esinje lokunye okungehlela ilizwe ngokuya kwesikhathi, uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Mabutho Moyo olilunga lebandla lezanu PF njalo ongumlimi endawonye lomnumzana Thabang Nare ingcwethi kwezentuthuko. Umoyo nguye osungula lolu daba.
budala ngama 80s 90s ukuthi sasikwazi ukuthi ama factory nayo ivala kobulawayo ngo November obaba wathi ama basikiti bese yalapha emanxeleni abaye khona emadopo kusiya lino khathe sakusepho lokho ngoba vele isikhathi solesiyana kuyabe kuhume kuthe cha izulu lakho selize libuye maybe ngo December futhi le season yakho ibe emfitshane so hayi sibhekana lento eza super sibilokuzwayo ku agricultural systems zethu kodwa kunjalo sikhayelela kuzaba lendlala kodwa uhulumende ufakile amanyathela ukuthi abone ukuthi hayi akula muntu ozasilela ngikhuluma nje izolo bengilapha emguza bebhala ku 16 and 17 ama beneficiaries awe drought relief so luhlelo esikhayelela luzaba khona njengoba laluvele lukhona ngesikhathi sendlala zonke njalo eParliament ngizwe ayiraiser uHonorable Joseph Chuma indaba yokuthi hayi singakhangela emaphandleni kuphela asiqedise nasemadolobheni ngoba khona ama vulnerable families so hayi amacebo akhona babaduli
ye siyakuzwa kakhulu baba moyo baba nare uyakhuluma lapha ubaba moyo uyamuzela
ubaba moyo yathi ukuthi kule ndaba ye El Nino affecte i South Africa indaba ye climate change ukutshintsha komkhathi ayenzakali kuphela eZimbabwe kumbe Africa iyenzakala umhlaba wonke jikelele kodwa okuqhathekileyo ukuthi uhulumende endaweni esebenza namakhansili o city council kumele besebenze ndawonye kube lemithetho eyenza kube lula ukuthi kwakhiwe amadamu njalo ukuthi ama project afana nale eMathebenza bese water project enziwe ephele siyazi lapha eAmerica eCalifornia wakhaya leCalifornia iSouthern California iwomile vele ayilamandla abawafunayo bapompa manzi evela kuthiwa eNorth California esehlika ebuya ngapha yikho okugcina sokukhuliswa impida kukhuliswe ama-apple amatamatisi wonke ama-fruits egcwali ilizwe lonke evela endaweni lapho kuthiwa komile khona so indaba le yasondaba entsha uhulumende uke wathola imali evela eChina yokuthi kwakhiwe iMathebenza Mbezi Water Project but ngendlela ye-economy yethu ukuthi siyatshintshatshintsha idola sitshintshe imali yankhona vele igcina ingelavali labe China kabasasithembi ukuthi bengasiboleka siqedise imali leyi yeza Mathebenza Mbezi Water Project sizenelisa yini ukuthi babhadale imali yabo so izinto lezi zihlangene
ye so uthi kalulungisa udaba lolumoyo oleza Mbezi Water Project lokunye ukuzanceda amanzi phela aqhakathe kakhulu kuthi ungazani uhulumende sekhulume ngakho okwesikhathi eside kale sizokuthola sokuyaphutsha kugcina sokuthi hayi kumile vele khonokho kumele kubanjwe njani moyo uyatsho njalo ukuthi umnotho unganokuqa
amadoda ngiyabonga amazwi kababunare liqiniso sibili ukuthi iclimate change into ehluphe nje umhlaba wonke jikelele kodwa phela ayisho wonke amazwe akhangelele ukuthi aphila neagriculture iZimbabwe kumbe ngithi largely iAfrica yonke vele these are agrarian economies lapho amanye amazwe bona sebadlula khona kudala ukuthiwa yi-primary sector lapha sesekhona sebe kuma-tertiary sectors njalo njalo ngezomkhononi ngithinta endabeni yeZimbezi Water Project yebo kuliqiniso from 1919 isungulwa kulutshwana okwenzakileyo kodwa nxa ungumuntu oleqiniso njalo ungumuntu ofuna ukutshela abalaleli iqiniso uzananzelela ukuthi osokwenzakale in the past 6 years wedlula iminyaka yonke le usehla singakatholi lozibuse up to 1919 wahamba athe segwayisha ngani idamu seliduze ukuphela before then kwakuphomba kuthiwa kule project kucente wacentwa but osokwenzakala ekhathesi sibili kuyabonakala ukuthi the progress is there the progress is meaningful yebo kambe basebenza behind schedule kodwa i-pipeline seyasungulwa ezaletha amanzi from idamu ebuya kobulawayo okhandelethoni ngaphela le damu seliphelile osokulandela ukufaka i-pipeline esuka kuZambezi isegwayishangani ungameza i-progress eyenzakale in the past 6 years ngasikho kuliqiniso hayi uhulumende uyazama uhulumende uyasebenza yebo ke i-economy yethu is performing badly owing to ama-sanctions that ekhona iminyaka yonke ngeviki ephelele ama-Americans ayevikelwa ngamanye ama-Zimbabweans esithi ama-sanctions a-targeted basikhulumele wodwa bathi sesitshiya ama-targeted sanctions lawa akade affecta abantu bonke bayi-16 million eZimbabwe sesiwakhipha so lokho kuyabonisa ukuthi into esasiyifundisa abantu siyitshela abantu from 2002 ukuthi ama sanctions abulala i-economy isiliqiniso ngoba abanikazi ama sanctions sebezikhulumela.
Yes, yakuzwa kakhulumoyo. Kunapho ke kuba ngamaphitshane babonare utsho ngokuthi vele kuyo phambili pho eLezimbabwe kumele lenze.
Yeah, ukuthi eLezimbabwe liye phambili kumele kuguqule i-state economy.
Lo ke ngumnumzana Thabang Nare ingcwethi kwezentuthuko obexoxa endawonye lomnumzana Mabutho Moyo umlimi njalo okuhlangothi lwabasokhulayo kubandla lezano PF bebendawonye lo Gibbs Dube Studio 7. Okwamanje sengidedela imuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 njani basakaza bahle abasakaza abalohlonzi abasinikeza indaba nje okwazinjalo abangazifihliyo. Hey, mina bengicela ubusikati umnanga kwalowo wakho udula inyawo nje abantu belamba ukuthi yena uthi ahlashesha dikle i-state of emergency lapho uthi wenze eZimbabwe kuyalanga kathi wesaba nosaba mangakhe lakuhambe wakhuluma ethi kulokudla ekhaya qamba manga akakayenza into ekhanya abantu bayava indlala ngalo kulo president. U-president wakhe yenze vele ngu-president wazivikayo kabekwanga ngabantu that's why yenza kanje. Siyabonga.
Studio 7, yebo linjani lapho? Lami ngithi ke mphawule kancane ngokunye okungihluphayo empilweni yami la. Mina ngikhala kumgwaqo wakithi enkali. NginguVictor Ncube, ngizalwa kwaDakamela. Umgwaqo wakithi enkali since sazalwa. Sikwahamba uSmith lokhu injalo lowo mgwaqo. Kodwa ukuthi uyalungiswa. Angiboni ukuthi kulungiswa kuphi. Angazi ukuthi yini engabe senzakala. Mhlawumbe ngingasichazela ngcono nabe Studio 7. Siyabonga.
Studio 7 linjani? Hey, isiphila zimayinda bakamnanga kwalwa sika lothi sengenze njani mahla one plus ezimbabwe that is usezama ukuthi abhane konke namaphathi ama political party kodwa izinto azenza ezibhedayo ufuna ukubavimba so ufuna senze njani umuntu kube ngiyedobu sakhe kanti amasosha ezimbabwe likuphi lamaphoyisa livumela into ezinje zisenzakala umuntu ongaphansi kweni kodwa liyamyamekele libusa selithathela lezikhundla le nto nazakhona lamasabhuku lanani konke sophoma ukulandela emuva asazi ukuthi into yakhona iyagcina yenziwe njani asesabona
lijana njani basakazi we-Studio 7. Hayi, siyabonga izindaba sibilezi lomutsho. Ngithi ngikhomente lapha ngendaba le kwakho industry and marketing board ukuthi kati kwenzakala kanjani ukuthi abalimi baphiwe enye imali isilibond considering ukuthi irodobakho iya-exportwa iya emazweni afana le-China njengoba litshilo. Angikhole ukuthi la amazwe abhatalwa ngamabhondi abhatala ngemali yemazweni i-forex nale i-US isebenza futhi ukuthi ama-fertilizer obhatala isisebenzi tobhako irodobhako ungayikhangela kunumber 3 export ngemva kwegolide ye-nickel kodwa abalimi baphiwa ngamabhondi kutsho ukuthi kulabantu ku-system lapha abayiba bathatha i-forex.
Hayi, mina ngiphilile sibili ngabe linjani lani khona ha ngupride umberengo lapha sibona ilanga lishisile umuma womkhathi esibhekane lawo kubi lapha wakithi hhayi kunzima ka walonyaka kunzima sibili sizaphelelwa la ngezivuyo utshani buwomile amanzi akula umdlalo esilapha kulobunzima sibili hhayi sazi ukuthi kuyozalwa nkomo.
Yebo, Studio 7 ku-Studio 7 linjani balaleli lonke baka-Studio 7 labasakazi be-Studio 7. Hhayi, siyabonga imisakazo siyayilalela kakhulu. Into ebuhlungu ngapha mina ngisemzola ngungwenya semzola babhala sibili babhala but babhala abantu abathathu ngesebhuku asisakwazi ukuthi sizaqondana kodwa nxa bekhuluma emsakazweni kuma-radio kuthiwa kula muntu oza kufa ngendlala but akusilo uqiniso thina ngapha siza kufa sibili hey.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angalani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu nge-WhatsApp lingathumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo nxa lifuna ukuthunyelwa inhlelo zethu nge-WhatsApp inombolo +1 0800-265-0318. Siyabonga. Kuhlelo lwethu olulandelayo khona manje olwe live talk lamhlanje siqhubekela phambili sixoxa labesifazane ngabakwenzayo empilweni ngalinyanga yokunanza imisebenzi yabesifazane emhlabeni jikelele International Women's Month. Abafisa ukungena kuhlelo lingasithumela imilayezo kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Isigodlo someli welemelika eZimbabwe lamhla sisungule uhlelo lokufundisa abantwana ngokuphathelane legciwane le-HIV. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.